soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhlaka 14 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Asuze ndaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe into ekhona kumadala ephalamende nje umhlaba wonke. Kodwa ngoba kunabantu abafuna ukungcolisa umuzwe abazayenza engathi into yenza.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe imota leplazi.
Yanisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu akomesedis kwendlu labo lemkhulu.
Kodwa abasekela uMonzora bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela amabandla aphikisayo edale lephalamende. Abakubandla le-ZANU PF sebehlawulisa uZulu indawo okuthengisela khona impahla ethiyeneyo kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bachothoza umnumzana Douglas Monzora ophiwe izimota ezimbili leplazi. UMonzora uthi kulilungelo lakhe ukuba aphathwe njengomuntu oyisiphathamandla sikahulumende. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akuqedakali okwenziwa nguMonzora.
Kukhulile ukuthi i-system yeZANU PF iyarewarda labo abenza imisebenzi ethile for bona ukuze ba-achieve goals zokuthi bahlale besembusweni. So okwenziwe nguMonzora kuyangisa ukuthi uma uzithi ungu-leader we-opposition, opposition kungabantu jikelele abahawulayo wena bese uphiwa lezo zimoto ezinkulu akomesedis benzi labo lemkhuzo. Uthi uthungamela abantu abahawulayo. So kulihlazo into kamonzora lihlazo le.
Ye kodwa ngokutsho kwakhe phela uthi uMakhupe wayele mota la waphiwa kuzobuya njalo lo Gibson umoyi uGibson Sifanda la wayele mota eziphosa ukufanayo laze lezo. So uthi pho yena ke
uhluze ukuthi uyabe ukuthole under ama-circumstances asikhumbuleni ukuthi uGibson wayephiwe leyo mota iZANU vele ingafuni kodwa uMonzora iphiwe ngokufuna kwabo njalo kuyi-reward ukuthi ubenzele imisebenzi ethile ngoba angithi imisebenzi yakhe isegcekeni ekaGibson yayivele isegcekeni imisebenzi yokuthi ulwa nohulumende so babengela isizathu sokumnitsha kodwa uMonzora isizathu sokuthi bamnikeze siyasazi sonke sisegcekeni njalo abathungameli abako-opposition kufanele babhekisise or mhlawumbe ngithi kuyisifundo kithi ngesikhathi sokubana nxa ulwela abantu ususesikhundleni esithile ukuthi kuze kubona kathi yi-leader ye-opposition kasomesedis benz kumbeni iland cruiser kumbeni iplaza i-leader ye-opposition umsebenzi wayo is to make sure ukuthi i-government iya-akhawunta i-parliament ifunctiona kahle lapho esikhona asizake sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi uhulumeni ulambisa abantu kumbe sibone uMonzora esilwa nohulumeni ukuthi akadilivi kuma-promises abawenzayo so ukuthi ube ngu-leader we-opposition sinothi mesedis benz kumbeni iland cruiser kumbe iplaza.
Umnumzana Fortune Mlalazi ulandela ezombusazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT.
Ubaba uMonzora ungena nje kulesi sikhundla uhamba lapho obekuvele kuhamba wonke ama-official leaders of the opposition okwasho sokuphezulu ke ngoba Gata kokeli MTC Alliance kuphela eyiyo elamalunga ejwayele parliament amaningi. Usekhokhela nayo i-CCC ngoba lesi sikhundla siphiwa ibandla eliyabe liyilo elilamalunga ejwayele parliament amaningi ukwedlula elinye. So njengoba i-MTC Alliance kuyiyo elamaningi, lo uba kumonjera usupervisor lawo ama-members of parliament awe-CCC, okusho ukuthi imisebenzi eyenziwa ngama-members of parliament uyayisupervisor. Lokho kumkhipha-ke ekubeni ngusenator we-Manicaland kuphela kodwa usengena iZimbabwe yonke, kungakho ihulumende liyabe libona kufanele ukuthi limnike ezinye izikhali zokuthi akwanise ukusebenza, ezinjengemota, ezinjengokuthi nxa esephuma aphiwe i-fuel, ezinjengokuthi aphathwe okwehlukileyo kulamanye ama-members of parliament. Asizendaba kungaba zindaba ngoba into ekhona eZimbabwe yinto ekhona kumadala eparlamenti nje umhlaba wonke, kodwa ngoba kulabantu abafuna ukungcolisa umonzela bazayenza engathi into entsha. Ungakhumbula nge-inclusive government even ama-ministers awetha e-NDC
kulabanye abantu abathi hayi khonoku kuveza ukuthi uMonzola vele udlelana lebandla leZANU-PF ngakho ngakho vele kasekho
kuzaveza njani ukuthi udlelana leZANU-PF khona kuyizinto akade zikhona yena engakabi kuleso sikhundla. Ngikhuluma ngo-2013 ubaba uMonzola engekho leparlamenti, umama uQube ephiwe iLand Rover Discovery yena le engiyikhulumileyo phezu kwe-Ford Everest. Mina engikhulumayo yini engangiyise leso sikhundla sokuhamba lomama uQube, ngiyakufakaza ngokukwakho ukuthi wayele Ford Everest ayithonge ngo-member of parliament wakobulawayo, wabuya waba le-Land Rover Discovery 4 elayibona emapikitheni itshaywa mzana kusuka lomthindo wakobulawayo, wayeyiphiwe njengomuntu onguye okhokhela idala leparlamenti eku-opposition. Njalo ngiyakutsho ukuthi akusuko kokuqala naye uQube wakuthola, kuvele kunjalo ngoba kuGibson Sibanda. So kusenziwa kube zindaba namhlanje ngoba sokungubaba uMonzola. Njalo amaminista wonana akhona bayaphiwa imoto yokuba ngumember of parliament, nxa bengaba ngominista baphiwe yokuhamba emakhaya i-Range Rover, baphiwe i-Mercedes Benz yokuhamba lapho kule mgwaqo e-right. In other words, umuntu oyi-1 yake senemota ezintathu aphinde avunyelwe ukuthi ahambe nge-business class, aphinde avunyelwe lokhu nalokhuya. Into ezikhona kuhulumende weZimbabwe.
Umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT besixoxa laye eseHarare. Ngasanelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosazana Thokozani Khuphe labanye ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Kodwa abasekela uMonzola bathi kufanele anikwe konke akufunayo ngoba ukhokhela ibandla eliphikisayo edale lephalamende. Kuyaxokozela emkambo omkhulu kobulawayo okulamalunga ebandla leZANU-PF anika abanye babo indawo yokuthengisa impahla etshiyeneyo. Lokhu sokuthiye abathengisa emkambo lo osenzikini yedolobho leli bethithibele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Labo abangasekeli ibandla elibusayo sebesele bethengisela lapho okungavunyelwa khona yikhansile yakobulawayo, okwenza abasebenzi bexotshwa ngamapholisa ekhansili. Amalunga eZANU-PF athengisa emkambo athi abhalisa abalamakhadi ebandla leli njalo abhadala imali engamadola amabili, i-$2. Unkosikazi Sibusiso Ntuli othengisa emkambo uthi baphiwa indawo zokuthengisela libandla leZANU-PF lapha abathengisa bekhululekile.
Thina laphana ukuze sithole izindawo iZANU ibuyile ikhulumisana labantu ukuthi abantu bahambe bayeregista. Sahamba sa-register besithatha sihamba khona ngale. Sitheso siregistile babuya-ke lapha basitshela ukuthi silandele imithetho yabo, yikho ukuthi siphegelwe besitshela ukuthi senze lokhu lalokhu sikwenza. Abanye belindawo ngenxa yokuthi yilabantu ababesithi bona bangeke basetshenziswe yiphathi, kodwa thina esikubongelayo ukuthi khathesi siyasebenza ngoku i-city council ayisihluphi kule ndawo lapho i-city council engafuni khona. Lathi kusuka kusixake nxa abantu laba abagijinyiswa yi-city council besendaweni ezingekho right bebaleka bebuya kithi, kodwa u-5 street wonke sibili yithi thina bebanje siziphetheyo.
Unkosikazi Molen Simango omunye wabomama abathengisa emkambo uthi bathengisa bebaleka ngoba bengelandawo eqondileyo yokuthengisela.
Hlangana lohlupho lwabo makhokho bazithwele nzima sithengisa sithethe impahla zethu ngezandla. Amatamatisi kusifa kube yini konke kuyafa kuthe sikuthengisayo. Kodwa kunabanye abantu abathengisayo kwezinye indawo bathengisa behlezi kuhle bathi bona bangabezandla. Sithwele nzima kakhulu ngoba bathi bona balamakhadi.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi njengenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa, kabavumelani lokuba abantu babhadaliswe ukuze bathengise ku 5th Avenue ngoba uhulumende evalile indawo le ukuba abantu bathengisele khona, ngakho lokhu okwenzakalayo akukho emthethweni.
Oqala u 5th Avenue kaka design network kwendawo yokusebenzela. Abantu bayasebenza kodwa kulo kwathi laphana kule COVID bavala, uhulumende wavala kakavulwa ukuthi abantu basebenzele. Kodwa ke siyazi ukuthi abantu bazama ukuziphilisa. Ngokunjalo kulabantu asebethatha amathuba besithi abantu babhadale izimali ukuze babavikele bona. Yinto engekho emthethweni eyenziwa ngabantu abanjalo yokugebenga.
Umnumzana Mlandu Ncube, ukhansila ka-Ward 1, uthi uhulumende wayevele efake umthetho wokuthi ku 5th Avenue kungathengiselwa bona balendawo abazilungisela abathengisayo edolobheni.
Njengedolobho lakoBulawayo akula ndawo zokuthengisela emakethe laphana ku 5th Avenue ngoba kuvele kulomthetho nje owavela kuhulumende owathi abantu bengathengiseli ku 5th Avenue. Yikho nje sibhizi silungisa indawo lana okuthiwa kobactors ngale eTerminus lane phansi laseTerminus lane ku 3rd Avenue ukuthi labo abathengisayo baye.
Abebandla lezano PF beqala ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo, banika abalandeli babo indawo zokuthengisela kusukela kuJason Moyo kusiya kuHebert Chitepo u-5 lo-6th Avenue. Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee lebandla leZANU-PF, uthi ibandla lakhe alephuli mthetho njalo uyaqala ukuzwa into enje.
I-council yiyo epha abantu indawo zokusebenzela emamakethi ngale. Ngakho ke ukuthi kutwa kulabantu abanika abantu ama izindawo zokuthengisela besebenzisa amakhadi zanuPF ngikuzwa namhlanje, njalo sengike ngakuzwe nje kungamahungahunga kwezinye indawo. Kodwa thina njengebandla leZANU-PF asiyezi into enjalo, asihambi sinika abantu into engasiyo yethu. Nxa kulabantu ababesenza njalo babesenza ngokuganga njalo bezenzela nje bengathi ukuthi bathunywe inhlanganiso yethu eZANU-PF. Ngakho ngiyakwazi ubana umthetho ulakho ubana ukulungisa khonokho. Njalo kuyamangalisa nxa usuthi kulabantu bekhansile okhulume labo bathi bona kukhona kuyenzakala kuyaphila sibili. Pho nxa kukhona kusenzakala kuphila benzani bona ngakho lokho, ngoba yiwo umsebenzi wabo kumele ubana bakulungisise khonokhwana.
Abantu abaningi sebephila ngokuthengisa impahla eZimbabwe ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza ukuba amakampani ehluleke ukwenza impahla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lusegudwini udaba lwendlovu emhlanganweni owe-Convention on International Trade in Endangered Species, i-CITES, osungulwe edolobheni le-Panama City namhla. Iziphathamandla zeZimbabwe lazo zise-Panama lapho ezizama ukuncenga ukuthi ilizwe livunyelwe ukuthengisa impondo zendlovu ezigciniweyo. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika aguqela eleZimbabwe kanye leBotswana athi awaphatha kahle ngendlela yenhlanganiso ye-CITES efuna kulawula ukuphathwa kwendlovu emazweni abo. Amalunga enhlanganiso ye-CITES lokhu esala ukuthi amazwe afanele eZimbabwe, Botswana, Namibia kanye le-South Africa athengise inqwaba zempondo zendlovu. Umhlangano oqhutshelwa ePanama ukhangelelwe ukuthi uhlaziye lolu daba. IZimbabwe kanye leBotswana zizwe ezihamba phambili ukuthi kuvunyelwe ukuthengiswa kanye kwempondo zendlovu ezatholakala kundlovu ezazifelayo, kukanti ezinye zathathelwa abazingelwa ngekho emthethweni. Umnumzana Kabelo Sinyatso, okuhlanganiswa eziphathamandla ezibona ukulondolozwa kwezendle ngezansi kwezwekazi le-Afrika, uthi bazabonisana lo mhlangano lo ukuthi amazwe ayi-SADC kumele ayekelwe elawule ukuphathwa kwendlovu.
Really our call and plea to further.
Siyacela amazwe akunhlanganiso ye-CITES ukuthi atshengise ukuthi thina njengamazwe akwe-SADC esiyithi esilendlovu eziningi kumele sibe lelizwi eliqatha ukuthi inyamazana lezi ziphathwa njani.
ELeZimbabwe kanye leBotswana yiwo amazwe amabili alinani eliphezulu lendlovu kuzwekazi le-Afrika. Ngonhlangula eLeZimbabwe lethusela ukuthi lizaphuma kuhlanganiso ye-CITES ngoba ingalaleli izikhalazo zamazwe athwaliswe nzima ukugcina indlovu eziningi. Obona ukulondolozwa kwendlovu emazweni afana leBotswana, Namibia, South Africa kanye leZimbabwe umnumzana Neil Fit uthi ngaboni ezinye izikhalazo zamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika ziphumelela ePanama. Kodwa uthi kulesidingo sokuthi kube lentshintsho indlela i-CITES eqhuba ngayo ibhizimusi yayo.
I do think it needs a total rethink.
I-CITES kumele intshintshe indlela eqhuba ngayo. Sekukuningi osokwantshintshayo lokhe le nhlanganiso yabunjwayo. Kodwa kuba nzima ukuthi amazwe aweSouthern Africa aphiwe wonke akukhalelayo.
Umnumzana Oscar Nkala layo obona ukulondolozwa kwenyamazana emhlubulweni ongezansi kwezwekazi le-Afrika uthi udaba lwendlovu kumele luphathwe ngobunono obukhulu emhlanganweni wePanama.
Ngoba izinqumo ezizathathwa laphana zingathathwa ngabantu bebuya ngomoya wepolitiki ungaphambaniseka izinto eziningi. Nxa sikhuluma ngendlovu lapha eSouthern Africa amazwe amaningi basele ukuthi bona hayi indlovu esilazo seziningi ukwedlula inani esingakwanisa ukuligcina. Kodwa kumele sikhangele ukuthi amafiga zona lana esingathiwo ama-population estimates avela esiwatshelwayo namhla ukuthi hayi eZimbabwe indlovu zingaka eBotswana sezingaka. Avela kubo ohulumende bonabo abayibo futhi abaphinda bathi khona hayi indlovu zethu sezanele asithengiseni.
Unkala wesabela ukuthi ukuthengiswa kwempondo zendlovu ungabona inani linyamazana ezizingelwa okungekho emthethweni liqala njalo ukuqonga.
Asikhumbuleni ukuthi kuze kwenzakale okwakuthi kuze kuthengiswe ezakuqala ngo-2007-8 ezathengiselwa eJapan ngamazwe agoqela iBotswana leZimbabwe nxa ngaphambanisi kwenzakalani. Kwathi ngemva kwalokho kwalandela isivukevuke esikhulu izinyamazana kwabulawa indlovu kwabulawa amabhekobhejana kuze kufike namhla i-epidemic yaqala khonapho ngemva kwama-offsale wanlana kuthiwa yi-one-offsale lokho sidila lama-effects ayo.
IZimbabwe lamazwe angumakhelwane ake avunyelwa ukuthengisa impondo zendlovu ngomnyaka ka-2007. IZimbabwe, Botswana, Zambia kanye leNamibia ziphakathi kohlelo lokubala inani lendlovu zona ezibikwa zidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili i-220,000 emazweni womane la. Amanye amazwe awe-Afrika athi iBurkina Faso, Senegal, Equatorial Guinea kanye leMali afike emhlanganweni we-CITES ukuyaphikisa ukufaka kwetafuleni ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika esithi ngakumiswe ukuzingelwa kwendlovu. Kondisidubo endaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Abezindaba abe Reuters babika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky namhla wethekelele idolobho le Kherson elisanda kukhululwa libutho lakwe le Ukraine. Kodwa ele Russia lona lithi lasusa ibutho lalo lisenzela ukulungisa okunye elikufunayo. UNathan Lemekani Nyirenda odabuka kwele Zambia obefunda kwele Russia usebulewe kwele Ukraine. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba ele Zambia lidla amalahle ngoba uNyirenda wayevalelwe entilongweni. Akwaziwa ukuba wangeniswa njani kubutho lakwele Russia. Abezempilakahle bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bahlole umkhuhlane wechukela. Ngokubikwa ukuba kulomuntu oyedwa phakathi kwabalichumi olomkhuhlane wechukela emhlabeni wonke jikelele. Umlondolozi Ndlovu usethulela leli loludaba.
Lokhu kwethule ngodokotela labonge esibhedlela esizimeleyo eHarare ngosuku lokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wechukela oloworld diabetes day. Bathi umkhuhlane wechukela utholakala ngokudla kwalezi nsuku njalo umuntu lakho ukuthapha ebazalini lakubokhokho bakhe. Umongi unkosikazi Brenda Ndlovu uchasise kabanzi ngomkhuhlane wechukela. Uthi kumele uzulu weZimbabwe enanzelele ukuba uphila njani ukuze enqabele lomkhuhlane.
Ke kakhulu ebantwini abalechukela nganje ukuthi abantu behlale bekwazi ukuthi bami njani ukuthi uhlale ukwazi ukuthi ulechukela kumba ulachukela ucakathekile nxa ulechukela ukwazi ukuthi ichukela lakho liku stage siphi.
Abantu bayabuya namhlanje
kakhulu abantu bagcwele bayabuya kakhulu
kwinele ukukhuthazayo ebantu abangabi lethukela abaphandla angabafuna
abantu abangalathukela sibakhuthaza ukuthi khona khona idiet especially kudiet ngatsho ukuthi abantu behlale bekudiet ukwenzela ukuthi ithukela labo linjani lingabengahlushwa lithukela abalemzimba aba-overweight siyabaxwayisa kakhulu ukuthi i-weight zabo ziyehle zibe siyabatshela ukuthi khona nxa umakhejizi amangaka iyehla ngamakhejizi amangaka ukwenzela ukuthi ungabandla lethukela masinya.
Lokhu kugcizelwe ngudokotela Peter Hadebe othi umkhuhlane wethukela ulakho ukuphazamisa indlela abantu abaphila ngayo. Omunye umongi unkosikazi Mafu okade ehlola abantu esibhedlela lesi ukhuthaza uzulu ukuba azimisele ukuhlola umkhuhlane wethukela.
Ilanga lanamhla liqakathekile kakhulu ebantwini abaphila belethukela. Ilanga lanamhla abantu babe betestwa ithukela bebonakala ukuthi ithukela labo lime njani, befundiswa kule education ebaphiwayo ukuthi baphile njani ngethukela, kuyini abele bekwenze ukuthi baphile bele mkhuhlane wethukela. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu ngoba ithukela xa ungaphiwa ulwazi uyakwanisa ukuphila lalo iminyaka eminingi. So ilanga lanamhla liqakatheke kakhulu ngoba siyanika abantu ulwazi ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangaphila njani balo mkhuhlane wethukela.
Bayabuya yini abantu namhlanje ngasikhangele kwenzeka namhlanje?
Yes, abantu bayabuya kakhulu.
Ukubikwa ukuba abantu abaningi eZimbabwe bahlaselwa ngumkhuhlane wethukela. Inhlanganiso ye-United Nations ibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 460 million emhlabeni wonke jikelele abaphila lomkhuhlane wethukela. Inhlanganiso le ithi liyakhuphuka inani labalomkhuhlane lo olakho ukwenza abantu abeyiziphofu begule umkhuhlane wezinso owenhliziyo leminye. Abanye baqunywa inyawo ngenxa yalomkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ahlale hamba-hamba kumbeze lula ukuze engahlaselwa ngumkhuhlane wethukela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umntwana ophuma esabeleni seCholocho oleminyaka eyisithiyangalonye 9 obezithwele ngemva kokudlwengulwa ngocatshangelwa ukuba nguyise ubelethe umntwana oyinkazana namhla ekuseni e-United Bulawayo Hospitals. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuba odokotela bamncedise ukubeletha ngokuhlinzwa i-cesarean section. Ubaba womntwana lo wabotshwa ngemva kwesehlakalo lesi, njalo umntwana ubengakwazi okwenzakalayo ecabanga ukubana ulomkhuhlane owenza isisu sakhe sikhukhumale. I-Studio 7 ixoxele udokotela u-Jaffet Moyo ukuze asichasisele ngokwenzakala emzimbeni womntwana ozithwalayo.
Emntwaneni omncane kuba nzima wesimakhulu ukuthi umntwana abengakwanisi ukuthi yenze afanele kwenze engakwanisi ukuthi edlale nabanye. And then nxa sesifika laphana yona ngokwayo isisu amanye izehlaation enjengabo-BP lokunye nje okungiqondanela abantwaneni laba abathanda ukuzithwala okokuqala kuya phezulu. Nxa sokuso kuya kuncane indlela incane indlela engakavuthi ukuthi khulu ukuthi ingakhuphe ongumntwana. Uthole ukuthi mane umzimba wakhe uyavithizeka imantwana bevela lokuthi nasithi ama-3rd lama-4th degree so that ngaphansi sezidabukile. Kwesinye isikhathi ebantwini abangatholi okufaneleyo uma ehlelelwe ngikhaya mbeni osekhaya khona ngale isikhathi sibe sidelwa ngaphansi izinto belethene qalisa ukubona ukuthi umthambo susuphofithi nakona ngamandla.
Kulalo lo ngikubamba umlomo khonapho dokotela, kulalo lo umntwana le-9 ubelethiswe section 3 yiyo yini la eyokuthi kuncela imali abithiseki ngaphakathi?
Iyo sibili lo lenhlanhlani yisehlalo sibi but ngithi ngomunye lo othola ithubu lokuthi yonakala ukuthi umuntu lo zithwele wazwabe lethiswa i-operation but esikuthola ukuthi ujwayele ukuthi into lezi zenzakala etwini labantu abangathandi ukukhangelwa yizedlela abathanda ukuthi bona bayazikhangela bona. So azange hlole mesithi namuntu uhamba okay futhi uhamba kona every 9 months elu-right umntwana obuyalela umntwana onganani besides ukudabuka ngaphansi uyathola ukuthi kule mthambo eyiyecontrola enza ukuthi unyawo luhambe yena le mthambo kunamathambo abamaayalimali.
Dokotela oza ukubana abantwana bangene enyangeni besasebancane 9 years umntwana kumbe kulezi nsuku sebengena enyangeni?
Hayi lo ngena esiminyaka leyo akusane lo aso ukuthi sokuyinto ekhangelele ukuthi yesesenzakala lo umkhuhlane outbreak puberty ukuthi isithathi okuhlela khona ukuthi umuntu sengena kusuba kumathuwa ingathi kulunge isikhathi singakafi sihlala sikhathi yaqaso ngena esikhathini ngabo 13 years ngabo 13 years ungabona ukuthi sesiqaso kini yobo 8-9 years ukuthi kwenzale ukuthi iphuthe lenzakalayo lapha ukuthi umuntu lo umntwana lo esingena sinayo emikhaya akuphospona kumbe nimise lokho ungena kuze kuyefika ukuthi isikhathi wona sesirayikhathi sesidobhin yethu.
Udokotela uJafeth Moyo exoxa le Studio 7 ngocingo ekubulawayo. Umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zomhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukuqala ngensonto elizweni laseQatar, kodwa balutshwana abantu abazwakala bekhuluma ngawo edolobheni lakoBulawayo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umlandeli womdlalo wenguqu uWashington Sibanda uthi isikhathi umncintiswano wezwe zomhlaba ozadlalwa ngaso yiyo imbangela yokuthi ukhanye angathi abantu abalantshukuntshu lawo.
Considering ukuthi this time around World Cup izadlala ngoDisemba, from November up until December, I think isikhathi singajelekanga. Besikwazi ukuthi olalo World Cup idlalwa June and July. So laphana ngoJune and July kuyabe ku-off season, kuyabe kungela lutho. So bekumnandi ukuthi abantu babe le-interest ibhora abalibuye. Kanti sesilandele uDisemba, abantu bacabanga into eziningi uDisemba, isikhathi sokukholisa into ezinjalo. And besiphakathi kwe-EPL, people they were still enjoying ama-local leagues. So nxa sesiya ku-break, so seba le-World Cup, I think it makes it more difficult for abantu because abantu kathesi bethu sebezikholisela ibhora lelikhona. Nxa sesiya ku-break, sesiya ku-World Cup, I think it has really affected. And so for me, I think kontani ukuthi ishiftiwe. Since this time around, I've been Qatar, yadlala from November to December. I think it's somehow it just affected abantu ukuthi bangabi le-interest iyana leyana tesilayo.
Wothengisa impahla zemidlalo uDaniel Bingadadi uthi lo nyaka kuthembisi ukuba ingenza imali ngokuthengisa amakawuso amaqembu azaphatheka emidlalweni World Cup.
Kanti sasilamadwe because people they are not asking for ama replicas because they don't, that vibe is no longer there. Like that vibe, iWorld Cup yenzekale South Africa, people have got that motivation and vibe to follow all the teams. But this time it's very low.
Ukhisi Tsapi yena uthi imbiko yokuba kulabantu abagqilazwe ngesikhathi kusakhiwa inkundla khona le kweleQatar kanye leyokuba kule mithetho ecindezela amalungelo abantu lakho kudale ukuba abathandi bomdlalo wenguqu bangabi lothando le midlalo yalo nyaka.
I-World Cup le I think ihlupha ngamayinto zama-human rights days. Ngale kwaqha kulezinto eziningi ezingavunyelwe. That's in other countries ku right, like into the main races abuse or things people they be transported from other countries, African countries, sevenza kona levanga patalo, and then people are now raising those issues now. So it's been 10 days since World Cup started. Now after sevenza even Mr. Plato wako na kadesu susu vume kuti they really put out the teams World Cup on any quarter because of ABCD. So I don't think we could a fever in a day. It's a World Cup, you understand, but a fever in a day, I would die. People are now scared with this hand on a day. Why is it in the school of a woman? They want to move for one day, 5-10 years, a jail.
Intatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo uthi usekela wonke amaqembu amele izwekazi laseAfrica njengoba eleZimbabwe lingekho kulo mncintiswano.
Siyayibona iWorld Cup yes. And ama remote kanya soze sibe nawo kodwa kungasenani sifisele okuhle ama African countries azadlala sibafisele okuhle bona abakade besirepresenta kubo EPL abasirepresente sese Africa kathi sebesirepresente Africa, so we wish them all the best.
Wasebenzela ehhovisini yeqembu leBulawayo City njalo engumlandeli weqembu leManchester United uSihle Nyathi yena uthi uzasekela noba yiliphi iqembu elilabadlali abadlalela iqembu leManchester United.
Obviously vele nje isikhayela ama-teams e-Africa, nothing else vele, but mostly mna vele Brazil yiyo phambili. After Africa then Brazil. Obviously ngifuna uFred nguye njalo number one supporter, so ngihamba la yonke iplayer edlala iManchester eyabidlala ingapha World Cup.
Intathile izindaba yezemidlalo, uLove Modube uthi lonyaka amaqembu aphuma kule Africa lawo alalo ithuba lokuqhuba kuhle kumncintiswano lo.
Siya ekudlaleni lapha, ngibona ngani eyalonyaka kungaba icompetition esingathi ivulekile, isen open.
Good Life Talk namhla sixoxa ngomkhuhlane wechukela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugaino kumede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo 6:30 ekuseni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.